Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuZibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi intshayethu ihlaselwe yibubi nezidakamizwa. Into esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yile zinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-pathway.
Isiphumile impumela yemihloliso ye-ordinary level abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhalale umsebenzi laloba uhulumende esithi kazi lutho ngalokhu.
Umsakwedela lethu eleZimbabwe injongo yinye ekuthi abantu bahlamukele uhulumende. Injongo yinye ekuthi abantu babone ngathi uhulumende akunanto ayenzayo lemisebenzi ayo zingaphumeleli.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council kumbe SIMSEC namuhla lwazise ukuthi impumela yemihloliso ye-ordinary level eyomnyaka ka-2023 isiyethulelwe abafundi okusemthethweni. Inani lezifundi eziphumelele kulimhloliso liqansile nxa liqathaniswa lelanyakenye. Inani lezifundi ezenelise ukuphumelela kulimihloliso zapasa izifundo ezinhlanu kusiya phambili zifika kusilinganiso sokungamathumi amabili lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-29.41%. Inani leli likhwele lisuka ku-28.96% eyomnyaka ka-2022. Ekhuluma le ntatheli zindaba eseHarare namuhla, umgcini sihlalo weZimsec uProfessor Eddie Mwenje uthe inani lezifundi ezabhala lemihloliso lehle lisuka ku-278,760 eyomnyaka ka-2022 lisiya ku-270,129 eyomnyaka ka-2023. Ukuhlaziyelo ludaba sixoxa lomnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Okokuqala siyazi nje kutitsha yethu ihlaselwe yibubi bezidakamizwa. Yinto esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yile zinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-pathway. Okunye njalo singananzelela ukubana mhlawumbe abanye benelisanga ngokuthi babhali akade bengathola imiklomelo ephezulu, mhlawumbe ngenxa ezizathu ezingabe zilelile ubudlelwane nesimo somnotho. Kodwa okumqoka sikunanzelelayo ukubana ukuziphatha kwabafundi yikho ngabe kubangele ukubana sibone izinga lokuphumelela kwabo lisehla. Ngoba nxa sikhangela udubo lolu lwezidakamizwa lubhahle kakhulu kuntsha esesigabeni umejali sesikolweni nabasesikolweni. Lokhu kuphazamisa indlela abafunda ngayo, kuphazamise nendlela abaphumelela ngayo ezifundweni. Njalo laba balisi abangakhuthalanga kakhulu ngenxa yokukhala ngenzuzo yabo, labo balahlabuzami lokubana bafundise kakhulu abafundi kuze babe lemiklomelo ephezulu.
Yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukiswe imfundo elizweni?
Ungathi kule mvame ke yabakhona uhulumende efanayo ukuthi babise uhlelo lwekhala lalujonge ukuthi lwenze kube lula nje ukuthi abantwana baphumelele. Kodwa impi yakuqala vele kumele uhulumende alisane layo iyona le yezidakamiswa ezikolweni nezitaratini nje jikelele nakuma-communities jikelele, ngoba khonakhana yikho sokulethe ukubana kube nokufiphala ekukhuthaleni kwabantwana okwenza imiklomelo bephansi. Kwesibili singakhuthaza laba balisi kube leyo ndlela ezokubakhuphulela mhlawumbe inzuzo yabo ezenza ukuthi labo bakhuthalele ukuthi noma nje abantwana bengathi abazimiselanga bona babe bentshikuntshu, mhlawumbe lakho sokungakhuphula izinga lokuphumelela kwabantwana.
Kho okwenzakalayo kumihloliso le kungaba ukuza aphazamisana elakusasa enxa sikhangela kwezemfundo.
Ukufiphala kwekuphumelela kwabantwana kuyaphazamisa kusasa elizwe. Kwakuqala kumi kanje. Ngoba sikhangela ukuthi abantwana nxa sebethe benza igwalo labo lwesine, sikhangela ukuthi baqhubeke besiya kuzifundo eziphezulu, baye igwalo lwesihlanu. Kodwa ungathile abantu abaya kumfundo yaphezulu, kuthi bona labana akumele bazofida kuma-university nakubaba balithwale. Okuzadala ukuthi kube nokuswelakala kwabantu abafundileyo kusasa yeZimbabwe. Okuzenza kudale futhi ukuthi kube nabantu abaswele imisebenzi, beswele imisebenzi ngenxa yokuthi abanayo impumela efunakalayo. Ukuze baqhatsheke. Ngakho-ke into yakuqala ukubana kuzaswelakala abantu abazafit into ama-higher level of learning. Ndiyakhayela nabapolytechnic, akhayelele bona labo abaqede izifundo zogwalo lwesine ukuthi lawo babe ngabantu abazabayingxenye yezifundi eziyakhuphululwayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kusenjalo ababalisi bathi sebekhalale imisebenzi bekhonana ngeholo abathi liphansi. Bathi bafuna iholo eledlula inkulungwane i-$1,200. Okwamanje bahola amakhulu amabili lengxenye yamadola eMelika i-$250, lenye ingcosana yemali yeZimbabwe. Ukuze sizwe kunengodaba lolu, sixoxele nobhala jikelele weHarare kwinhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Ababalisi abaphansi kwehlanganiso e-4ZEW ilama union amaningi i-4ZEW kule Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kule PTUZ, kule EUZ, kule ZIBITU. So ababalisi abaphansi kwamayunyeni lawa bakhalalile umsebenzi. Kuzokuba labanye ababalisi abangela amayunyeni labo bakhalalile umsebenzi ngoba vele imali esiholayo iyafanana kungelani lokuthi ukuyiphi iyunyeni.
Okuza kwenza ukuthi babuyele emsebenzini bathi yikuyini?
Ababalisi bathi bona okuzayenza nje ukuthi babuyele emsebenzini yikuba imali yabo isuke yayengezelelwa nguhulumende.
Bafuna yengezelelwe ifike kumalini?
Ababalisi bafuna imali ifike ku-$1,260 imali e-America.
Uhulumende yena okwakhathesi usetheni ngalokho?
Uhulumende kakakhulumi lutho, wakhuluma nje ukuthi imali yethu isizathekiswa, sakubona ngeholo likaJanuwari imali yethu ishotile, vele sokutshengisa ukuthi uhulumende uthekisile imali yethu, yona vele ilutshwane.
Sizwa njalo kule mibiko yokuthi kulokwethuselana, kuyini okwenzakalayo?
Iqiniso, abasebenza emahofisini e-education baqalisile ukubhoda ezikolweni besithi bafuna ukubona ukuthi kume kanjani abathi yona i-status ye-education. So kwayenza ukuthi abanye ababalisi bayacine bayethuka bayenza ngathiwa nje basezikolo bayasebenza bona bengasebenzi besesaba nje ukuthi ama-threats lawa abakwazi ukuthi ayaphetha ngani.
Lo ube nginobhala jikelele weHarare kunhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa exoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Taungana Ndoro uthi akula ababalisi abakhalele imisebenzi, asimzweni elandisa.
Je kuti hanzi kune varairidzi vanga vari pa strike.
Ukuthi kulababalisi abakade bekhalale imisebenzi ngamanga aluhlaza joko. Lami ngiqala ukukuzwa ngawe khonapha. Akulanto njalo, nxa bekhona bengaba bengabantu abathathu nje kuphela. Kodwa iqiniso ngelokuthi bonke ababalisi bebekhona emsebenzini lamuhla, njalo asikhangelelanga ukuthi kungabe le strike lonyaka.
Gorerino.
Umnumzana Thaunga Nandoro isikhulumeli sokhatsha lwezemfundo e-primary le-secondary ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
The Voice of America.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lesithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje emkambo omnyama idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eMelika adlula kancane inkulungwane ezilitshumi lantathu, 13,000 Zimbabwe dollars, kuthi emkambo kahulumende libiza amadola edlula kancane inkulungwane eziyisificaminembili, 8,090 cents. Abakubandla leZANU-PF bathi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kwenziwa ngabazonda iZimbabwe. Umgcinisikhwama kahulumende umnumzana Mthuli Ncube yena uthi idola ligugudeka ngenxa yokuswelakala kwemali kanye labantu abalisebenzisa buchapha elizweni. Ake sizwe umnumzana Malaki Nkomo yebandla leZANU-PF ekhuluma ngodaba lolu.
Ngaba kuyimbono nje eminingi etshiyeneyo, kodwa iqiniso esinazo thina ukuthi ukuhawula kwabantu kumbe ukuhawuliswa kwabantu ukuwisa kwedola lethu eleZimbabwe injongo yinye eyokuthi abantu bahlamukele uhulumende. Injongo yinye eyokuthi abantu babone ngathi uhulumende akunanto ayenzayo, le nhlelo zayo zingaphumelezi. Kodwa ayithi ubonelayo yikuthi inhlelo ezikhona uhulumende lo okhona inhlelo ezenza ukuthi ilizwe lekhu liqhubeke siya phambili. Indlela sinabantu abafa ngendlala, singakhayela i-development kakhona kwezinye indawo ezemkhonweni. So ngaleyo ndlela nezizika thina kuthatha ukuthi khona ukuwiswa kwedola lethu leZimbabwe injongo yinye kuphela ekufuna ukukhipha umbuso.
Ye, siyabona kodwa nxa ukuthi idola liyi-1 to 13,000 kamba kumangalisi khonokho, njalo kuyini okwenza ukuthi lidule kangaka idola khona ngale emkhambo omnyama?
Ikwaphela enguthileyo laphana bathi ukuthi khona injongo yonke naleyo singawukhangeleli ukuthi khona abantu badinga ukuthi khona kusolwe ini ilizwe lethu. Kodwa into abantu abangayinanzeliyo ukuthi ngokwenza njalo ukuhlukuliza laba abantu abaphansi. Uyangisithi wena uthiwa uhulumende kodwa usihlukuliza abantu abaneneke ikhapho leZimbabwe. Kanti-ke ezinye izinto nje kufanele abantu bazi amabandla wonke langabe ephiza asiyeyani enifake imphansi etafuleni abantu bonke bakhiphe izijeje zemoto kukhitshwe konke amasansizilaisike esiqala ngawo abantu abathela wafakeni ilizwe leZimbabwe mali ibonakale lisehluleka ukuze abantu balizephele out. Okuqina kudikeka yini yabantu ngoba ekuqineni vele iqiniso ukuthi ngaze ema-elections abantu izandla leZANU-PF iyakwazi ukwasulana nekhathana yibiza izandla lakuhamba layelola leli lizwe. So ngaleyo ndlela into engaba khona eyake namacebo okuthi sithithisa njani ngabe etafuleni sifanele sonke esikhulumeni sonke sithithise insilizwe lethu, hayi khona ukuba ngamacebo amanye angayisiwo okufuna ukuwisa nokugcina zise abantu abaningi lezi ubuhlungu.
Umnumzana Malaki Nkomo ukubandla leZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseFelabusi. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Ya iqiniso ukuthi idola lifanele liswelakale ngoba ikhefu elide lisana kuphela. Abazali babhadale imali zesikolo besebenzisa amadola. Ama rates you know imithelo ye-council isibhadalwe kathesi lemithelo yemota yikho kuyazwisiseka ukuthi kungani idola lingekho emsikeni. Lokho ukuthi kule speculation lokhu vela ivele ihlala indawo ngoba i-reserve bank yona babethe khona ngeminyaka ophelileyo sebelungisele ukuthi into zingahlupheza imali. Kodwa mina bona ngathi iglat ekho i-market kathesi ivele kayamanga kuhle ngoba abazali babhadale imithelo bahlawule imithelo eminingi kakhulu.
Ye, nxa sizwa kubandla leZANU-PF bathi hayi okunye kwangikhona kuphehlwa izijeziso zenotho ezetheswa abantu abakuZANU-PF kambe ngaba hambelana khona
izijeziso zenotho aziziqondanele abantu abalutshwane aziqondana ngoZulu. Laba bathi khona igolide liningi liyathengiswa eDubai lithengiswa ngapha eChina imali yakhona iyabe isiya ngaphi imali efanele ingene izithelo eziningi ezigejwayo i-platinum o-lithium zonke ziyathengiswa ngaphandle kwelizwe kanti bantu beZimbabwe imali yakhona iya ngathi ya so ikhothi nanxa laba bakhuluma ngokuthi kulezijeziso ngabantu abakhuluma abasebuthongweni ngabakaphaphami kutho ukuthi asoze sibakholwe ngoba ingoma ohlale beyikhuluma nale
ye kodwa uma sikhuluma sibili sijula kukhanya zani kungalungiseka yini khonokho ukuthi idola liyagugudeka
ye akulungiseki ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi thina esingathi ngesikhiwa i-production yethu impathi esizilungisayo thina eziningi azithengiswa ngaphandle kwelizwe zithengwa ngaphandle kwelizwe kutho ukuthi ama-offshore funds wonke lani esilawo amuntu wonke wayebe le mali loba angaze azuze imali ku-World Remit kumbe Western Union iyathatha imali ayegoli kumbe ayetanzania kumbe ayezambe ayethenga awusoze kuvele kube le mali ngaphandle kokuba kungaguqulwa indlela ebuswa ngayo ama-industry ethu wonke aphakame impahla zethu zonke esizithengayo ezibe zizipathi ezilungiswe eZimbabwe so kusiba lama-excess reserves yiwazi agcina-ko ema-bank sekulungisa ama-import licenses
so yindlela ongenza khona imoney supply ingcono kulokho
ye iqiniso ukuthi imoney supply yenziwa ngezinye indlela ezimbili ukuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe kumbe ukuletha esithi khona ngesikhiwa i-foreign direct investment ikhuphela abantu bezanu behlale bekhuluma ngezithelo ngoba kuyahlupha ukuthi imali ye-investment ingene ngoba ilizwe lethu iZimbabwe yethu le iku-high credit risk umbuso wakhona kawumanga kuhle abantu kababanjwa kuhle ama-property rights amalungelo empahla yikho kwenza ukuthi ama-director ama-foreign direct investors amaningi kasoze afuna ukubeya lapha ngoba i-insurance yakhona lama-cost akhona oku-investa eZimbabwe i-high credit risk kuhambelana lombuso welizwe nxa ungaguqulwanga khonokho asize kulunge ngesiphangiphangi
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obexoxa le Studio 7 SARR singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ukudlelana lamanye amazwe wethekelela amazwe ambala kuzwekazi le-Afrika namuhla okwele Cape Verde lapho axoxisane khona ngokuthiyeneyo lomkhokheli welizwe lelo esuka kuleli lizwe ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ivory Coast engakayi kwele Nigeria lakwele Angola lolu luhambo lokuvuselela ukuthengiselana kwezomvikela phakathi kweMelika lamazwe ezwekazi le-Afrika kwezempilakahle kusiyafika izolo kusihlwa umkhuhlane wesihudo ubusubulele abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 njalo uyamemetheka okwethusayo eZimbabwe ngesikhathi esifanayo kulabanye abedlula amakhulu amabili lanhlanu 359 abacatshangelwa ukuba babulewe ngumkhuhlane lo omemetheka elizweni ingcwethi kwezempilakahle zithi kunengi okumele kwenziwe ukuze kwenqabelwe umkhuhlane lo kubika uGibbs Dube
inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization isanda kunika eleZimbabwe imithi lokunye okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili lengxenye 19,649 selokhu waqhamuka nyakenye ngonhlolanja ekuzameni ukwenqabela umkhuhlane wohudo elizweni i-WHO IT ibambisane lenhlanganiso ezigoqela e-Health Resilience Fund the Vaccine Alliance, kanye le European Union, Embassy of Ireland, le United Kingdom Aid, lezinye. Ithi uncedo lolu luza kwenza eZimbabwe lizame ukuncenga amanzi ahloliweyo ukulolonga abongi abaza kuba lolwazi olujulileyo ngumkhuhlane wohudo lokunye okufunakalayo. Embikweni nabasanda kuwethula, inhlanganiso le iphinde yathi eZimbabwe lizanceda ukwenza imikhankaso yokukhulumisana lozulu ngomkhuhlane wohudo. Ingxenye kwezempila kahle zinqoma okwenziwe inhlanganiso lezi sithi kumele uZulu lohulumende benze okuningi ukuze ungamemetheki ngamandla umkhuhlane wohudo. USikhuthamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital okhulume okwamanje ezimele uthi kuningi okungenziwa ukuze kunqatshelwe umkhuhlane lo.
Okwamanje isihudokazi leso kuthiwa yikorela isesikhanya simemetheka elizweni, yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi khona bananzelele ngoba lesi sihudokazi umuntu uyayenelisa ukuthi ahude kakhulu ngesikhathi esilutshwana aphelelwe impilo yakhe. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantu nxa behamba bengazi bahamba beqhawulana, lokuthi behambe bethenga ukudla abakuthola emamakethi bedle kungageziswanga njengoba amanzi lawo vele ehlupha. Lokhu kuyakwenza ukuthi kuvikele ukuthi umkhuhlane wekhorela umemetheke usiya phambili. Njalo abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa behamba emfeni lapha ezimfeni bananzelele kakhulu ukudla abakudlayo nokuqhawulana izandla esengukhulumile.
USikhuthamfundo Ngwenya uthi kuqakathekile ukuyabona odokotela masinyane uma ucatshangelwa ukuthi umuntu ulesifo sohudo.
Bengazibamelela ukuthi ahude ngoba isihudo sankona siyamangalisa, yikho kuthiwa isihudokazi. Bazabona umuntu ekhipha isihudo esingamanzi esingani irayisi, kuthiwa irice water stool. Yikho-ke lokho akumelanga bacabange ukuthi umuntu uzasila engazange wayelatshwa. Nxa umuntu ethe watshona ezindaweni ezisemaphandleni ebulawa isihudokazi leso esinje, bengaze bambeka bengazange batshela abantu bempilakahle esigabeni sabo.
Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo eHarare, eManicaland, Matabeleland North, Maswingo, Mashonaland Central lezinye indawo. Kulabantu bafika amajumi amane 41 abasanda kubanjwa ngumkhuhlane lo eMashonaland Central, okuyisabelo esikhokhela ngenani labathaphe umkhuhlane lo kusiyafika izolo. UMnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso ye-Combined Harare Residence Trust uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo, uthi bathola ulwazi kwezabempilakahle mayelana lomkhuhlane wohudo.
Ubonakala angathi amafigazi lokhu ekhwela, asikwazi ukuthi ngamanzi yini kumbe lizulu leli elalisina insuku ezidlulileyo lezi. Sesibona ngazathi amafigazi emkhuhlane lo ohudo sekhwela futhi phezulu kathesi.
Ngobulayo kukhanya ngani balwisana kahle lo mkhuhlane lo, okulomuntu oyedwa kuphela osanda ukuhlolwa watholakala elegciwane lohudo. UMnumzana Thembelani Dube, umabhalane obona ngokudlelana lezikhamizi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residence Association, uncoma okwenziwa yikansili.
Okwakhathesi phansi ukuthi uyawunanzelela umkhuhlane lo ngawamemetheki kakhulu, mhlawumbe ukuthi abantu bakobulawa sebeke bawugula xa kusenziwa izimemezelo bayazithatha ngazo zonke izandla zombili. Ngakho-ke umkhuhlane lo abantu bawuqaphe ngeso lokholo ukuthi ngawungaba khona themba abaningi bayakwazi ukuthi benzeni. Kodwa-ke esikunanzela kakhulu ukuthi izeluleko ezibuya lebulawa city council zenza ukuthi abantu bahlale beqaphile. Kodwa-ke siyakhuthaza abantu njalo ukuthi nxa besezishweni laba bananzelele bengakaze badle ukudla, baqale bageze izandla, baqhawulane kodwa babe belegeza izandla-ke maso kuthe waphunywa lapho ezitheni, ngoba siyakwazi ukuthi nambeke sikuvale 100% ukuqhawulana kwabanye. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi bangaqhawulana abantu bahambe babambe ukudla bangakazi bageze izandla. Le kudleli lapho besifisa ukuthi nayo kuyavuma abantu bangasondeli kakhulu ekudleni okudliwa ngabantu abaningi, ngoba kwandisa ukuthi kube yikho okumemethekisa umkhuhlane wesifudo, in this case ikholela.
Uhulumende uthi ulwisana ngamandla lo mkhuhlane lo, njalo ukhuthaza abantu ukuba balandele abakutshelwa ngabezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iyaqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations 2023 lapho iqembu le-Ivory Coast lidlala le-Equatorial Guinea, kuthi iGuinea Bissau idlala le-Nigeria okwakhathesi. Kusihlwa namuhla iMozambique izadlala leGhana, iCape Verde yona idibane le-Egypt. Kusenjalo sekukhethwa indlubu ezwele ephokweni kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leSenegal liyadibana lele Guinea kusasa ntambama emdlalweni wesibaya sikaGroup C livele selifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokubuthelela imiklomelo yesithupha kumidlalo yalo emibili yakuqala. Wadlalela amaqembu abalesayile Highlanders kanye lele Dynamo uSimon Makwesibanda uthi leli qembu litshengise obala ukuba lizimisele ukuvikela isicoco seAfrica Cup of Nations.
Senegal ngibona ngaba ama-favorites ukubuyela ukuthatha i-cup njalo. Morocco. Hayi unabona nama teams azafika ku final lawo. Even South Africa singayidlala but South Africa ingakwazi ukuwina ku Tunisia iyafika kuma semi. Ngoba i team lana is strong ngendlela ababhida ngayo ukuthi bathi bathatha almost i 6 players ezisandana. Basebenzisile lamanye ama players.
Iqembu leSenegal lihlezi phezu kwespaya sika Group C le miklomelo yesithupha ukuthi ngemva kwalo kule Guinea le miklomelo yemine. Iqembu leCameroon lona elizadibana nele Gambia lihlezi endaweni yesithathu njalo lilo miklomelo wodwa ukuthi ukuba kumele linqobe le Gambia ngela ngisho lowodwa umhlomelo ukuze lithuthukise amathuba alo okudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Wadlalela iqembu leZimbabwe Saints uBlessing Lunga uthi imidlalo yalonyaka ilezimanga kodwa isifiso sakhe ngesokuthi iqembu leCameroon lingabuyela ekhaya masinya.
AFCON lisiye ilama surprises makhayela ama team so far first games ama team amaningi kube lama surprises like Namibia. Even iCameroon can show ukuthi basebenzimeni for now but hayi my hope kutubazaphika kusini third game yabo last.
Iqembu leSouth Africa lizadlala lele Tunisia ngolwesithathu emdlalweni wesibaya sika Group E njalo umqeqeqeshi womdlalo wenguqu Gift Ghetto Nkala uthi kuzamele libophe ziqine ngoba wonke amaqembu akusibaya lesi esaselawo amathuba okudlulela phambili.
South Africa as long as isitholile ama winning formula I think ingaba i threat nga bengasayinazelelanga ngoba sebebonile according to iplayer izungu wamombono ngibona zani bashintshile i-type of play bebehambe egedini ngani i-first game yabo babedlala utikataka ongayindawo igame yayizulu ibelo mehluko because behange for ama-goals. I think bengadlala that same type of football kungatshintsha izinto.
Omnye njalo umqeqeshi womdlalo wenguqu uMduduzi Mpofu laye uvumelane lonkala oba ukucecisa yikho ukuphazamisa iqembu leSouth Africa.
I-South Africa they need to change their mentality. Do they want to win or they want to issue poti? We know that is one of our philosophies, the South African Shipopo, playing for entertainment. So they need to change focus. So if their attitude changes, something can come up because that team is composed of Sundowns players who have been doing very well in Africa. So if they just have that winning mentality and that teamwork, they can proceed to the next stage.
Iqembu leMali lihlezi phezu kwengalane yesibaya sika Group E lilemiklomelo emine ukuthi eleSouth Africa lisendaweni yesibili lilemiklomelo emithathu ikanti eleNamibia lona lihlezi endaweni yesithathu lalo lilemiklomelo emithathu kodwa lingaphansi ngemva kokuba libhaxabulwe ngeleSouth Africa ngefuko kanyangesonto. Emsileni wengalane kule qembu leTunisia lona ilomiklomelo owodwa. Umlandeli womdlalo wenguqu Alex Banda uthi iqembu leZambia lona selidinga umthandazo ngoba libhekane leqembu leMorocco emdlalweni lokugcina kusibaya sika Group F.
USenegal obvious. Bafike mase nenxa iphini tata futhi sikhangela kwemali laba. Izambe songanye mhlawumbe South Africa already sile 3 sesikhethi singathembi ukusibaya. Ngiyafika.
Imidlalo yezibaya yafika emaphethelweni ngolwesithathu kuyikho lapho kuzacaca uba yiwaphi amaqembu adlulela phambili. Amaqembu amabili azabe ehlezi phezu kwengalane ngasibaya sinya thola ilungelo lokuya kusigaba esilandelayo somncintiswano ndawonye lamaqembu amane abe le miklomelo eminingi abe ehlezi endaweni yesithathu.
Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo Live Talk lapho esixoxa khona ngomkhuhlane ohudo osumemetheka ngamandla eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Isiphumile impumela yemihloliso yeOrdinary Level abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhala leyo umsebenzi loba uhulumende yena esithi gazi lutho ngalokho. Kukanti liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lesithi lokho kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silu qhubeke lapha uhlelo lehlanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.